Langa ukulumende sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo izabela uzulu oselayo ukudla. Iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uzulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba namanzi vele kakudla. Sithi lanzima le nkomo zinjani sezisifa, akulatshani nje okubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi. Siphiwe khonokho nje okokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe endawe usucuphela yena lowo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Phumlani Moyo odlala esigabeni lesi uthi labantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwela umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone hambe nunubele, uzuphosa umbuzo ukuthi wanunubala uhamba njani. I-answer iyabe ukuthi angidlanga lutho. Umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kugcina kum-affecta lasezifundweni zakhe, agcine engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa induna okhwatalala eMawaza, induna ematshetsheni umnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uzulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nawuthini indawo yokulala qala kwakuthuga kuze umsindo, ngeza abantwana bebanga umsindo omsusazi ukuthi basuthi la uzaphekela udla. Khathesi kukhangela izinja, ungabona injika ile ayidlule phambili. Konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendana. Kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane, sibe seduze sonke, sincedisane.
Inkokheli yezinduna uMjane Khumalo uthi uhulumende sengeze ukudla ukupha uzulu ukuze kulwisane lendlala.
Phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare, unika amasakadi 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi. Icala abantu abaswela mhlawumbe abangangenanga ku-welfare nemuli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa nezigoga.
Uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla.
Kungathi umumbu lo uzonceda abantu abalambayo, thina bese siqoqoda ijele, sesiwuthengisile lowo mumbu, ingabe sesinika bemuli yethu kuphela, thina sanika abantu laba ukuthiwe sibanike. Asincedise imuli zonke ukuba zingafi ngendlala, ikhona indlala lonyaka asithandabuzi.
Usenjalo izakhamizi zeDambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane. Umnumzana Sikhululiwe Dube udo kwamanje sebeyakhe ibhokisi, kodwa babhekane le ndube ezithize.
Sesemzamo yani yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu. Obhilida bavolontiya, kuyake ukuthi kungadoibhakala imali encane nje baphonge uphoselwa, singeke sithi bayabhadalwa, yikho kuhamba kancane. Bakha kuphela ngolwesithathu, lawa amanye amalanga besakha kwezinye indawo. So ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona, obhilida baphiwe imali bengakha almost every day.
Umnumzana Mbekezele Ndlovu odlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa.
Ikliniki esizikwe ikhatshana, esitenmo ikhatshana, kwanda kukhatshana. So indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima. So zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khonapha eduzane. Kanti azikhangelekanga ukuthi zasiza iDambashoko village yodwa, akhona ama-villages aseduza njengemagedleni, ishake lapho, eshale emfindi lapha, labo bazosizakala khonapha. Labo ngabe nje ngabe siyafisa labo ngabe baphatheka sincediseni, ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo.
Iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle, okudala ukuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.